sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuMbimbitho 2018 nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduka. Kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphatha intambo bezanupf kuloli luhlu ukutshengisa ukubana le list singathi i-biased.
Uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa aphumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni zifihlwa kwamanye amazwe lwethulwe lamhlanje.
Wonke sithengiselane ungena ma-regulations amanye. Kodwa kathesi nje ngoba sina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengane sizathola okulufane ngoba siyawesingela okuningi esingawuthengisela amanye amazwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Odokotela lokhu beqhubeka bekhalala umsebenzi lanxa umphathi intambo yezempila kahle ke wahlangana labo wabancenga ukuthi babuyele emsebenzini kusaxoxiswana ngezikhalazo zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla uveze uluhlu lwamabizo abantu lamankampani abikwa ephumisa izimali phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni zisiyazifihla kwamanye amazwe. Kodwa kumangalise abantu kungabi khona kwamabizo alabo abacatshangelwa ukuthi baphatheka kulokhu. UGibson Bebe usinika lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba abedlulwa inkulungwane babikwa bathatha izimali ngendlela ezingekho emthethweni langenkohlakalo ezifika phose ibhiliyoni lamadola 865 zamadola eMelika bezisa kwamanye amazwe. Ingwalo lezi eziveswe iofisi kamongameli namhla ekuseni bakokwe kumaqembu amathathu labo abaphendukisa imali ngemva kokuthengisa izinto phandle kwelizwe, abatshontsha ngokubhadalela izinto ngaphandle kwelizwe kungelalutho olubuyayo, labafaka izimali emabhanga angaphandle kwelizwe okungekho emthethweni. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi uMnangagwa uzama ukulungisa udaba lwenkohlakalo olwehlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba sokungumnyaka wokhetho.
Kusithengiseni ngezinye indlela uyemazweni uMnangagwa uzama ngazo zonke indlela angazikwanisa ukuthi ekhanye ebantwini engumuntu othile lo Mugabe, ngoba sakwazi uMgabe into zonke lezi zasenzeke khona kodwa engenzi lutho ngakho. Kodwa singakhangelilisile leyana lisithengisela sibuntu ugcwele amankampani amaChina labantu abavela eChina abantshontsha izimali elizweni lethu lapha. Kodwa yena uMnangagwa singakhangela i-foreign policy yakhe ufuna ukudlelana kakhulu lamaChina akhona lawo.
Uluhlu lwabantu abafihla izimali emabhanga phandle kwelizwe kugcwele abadabuka kweChina. Imali etshontshwe ngenkohlakalo ifika phose ingxenye yebhiliyoni i-$464,204.71. Enye ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthi kungaba kuhle ukuthi uhulumende esebenze nzima ukuthi imali le iphenduke yonke izonakekela abantu beZimbabwe. Kodwa waphinde wasola ngokuswelakala kwamalunga ezanupf kuluhlu lwamagama abamele bathathelwe amanyathelo.
Babe kuhle kakhulu ukuthi uhulumende landelise imali le iphenduke. Kodwa nje okusimangalisayo ukubana singaboni abaphatha intambo bezanupf kuloli luhlu ukutshengisa ukubana le list singathi i-biased.
Usomabhizimusi obesedayela ephalamende ngamaviki aphele umnumzana Whitney Oshivayo laye ule nkampani eqanjiweyo le eyamusa edale i-Intratech. inkampani African Associated Mines ibikwa yaphumisa izigidi ezedlula amachumi ayizithupha zamadola 62 million bese kusithi iMarange Diamonds yakhipha izigidi ezedlula amachumi amahlanu 54.2 million abemba iDiamond abahlanganisela iJinan Marange Diamond baqanjiwe kanye lesikolo sokubamba lokujezisa ilitshe eliligugu eDiamond eZimbabwe Diamond Education College. Ishweps Lobels Associated Newspaper abangabanikazi beDaily News ekusileni Medical Center wangeColliery Company lamanye amaningi avezwe ukuthi abephila ngenkohlakalo. Abezinkonzo ezihlanganisela iHarare City Central Adventist Church, Assembly of God, leZayoja, lawo bakhona kuluhlu lwabaphatheka ekuphimiseni izimali phandle kwelizwe. Abantu lamakampani aveze namuhla abekulolu luhlu angaphoze afike inkulungwane ezimbili 1844. Kumele sithi seHarare nguGibson Bhebhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Rwanda namhla uyahlangana labanye abakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika emhlanganweni wokulobelana isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abo ese-African Continental Free Trade Area. Umnangagwa uhamba lequla labaphathintambo abagoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, owezokuthengiselana umnumzana Mike Bima, lowezokuhamba kwezimota lokuthuthukiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo. Isivumelwano se-Free Trade Area lesi siletha ndawonye wonke amazwe ase-Afrika ngaphandle kwele-Nigeria lona elithi lisasicwayisisa lingakasayini. Injongo yaso emqoka ngeyokwenza ukuthengiselana phakathi kwamazwe la kube lula. Incwadi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uchasise okuningi ngalesi sivumelwano.
Abantu bakwanisa ukuthi bathengise uzwekazi be-Afrika kungela ama-problems amaningi. Uzakhumbula ukuthi kule mthetho nxa sikhangele ama-economies ukuthi e-South Africa sinama-regulations, ezikade sinama-regulations. So i-Free Trade Area uyaba sewunama-goods nama-services esikwanisa ukuthi iZimbabwe kumbe iRwanda ngokwayo kumbe iKenya iyakwanisa ukuthi ithengisele abanye abawezwekazi le-Afrika under esingathi ama-term rules kumbe ama-standardized rules kumbe imithetho efanayo. So yiso isivumelwano esangikhona esinjengase-European Union.
EleZimbabwe kuyini eliza kuthola kwisivumelwano lesi?
Njengoba umnotho wethu kathesi ufoko ukuthi uyagula ngidala, ukululutshwane esingakuthola kodwa nxa kuye ukuthi i-economy yethu isivukile ngidala, singathola sibili i-foreign currency ngokwanisa ukuthi sithengiselane kungena ma-regulations amaningi. Kodwa kathesi nje ngoba thina sithenga izinto eziningi phandle kwelizwe, kodwa njengane sizathola okuluthwane ngoba siyawesingela okuningi esingakuthengisela amanye amazwe.
Ngezinye indlela kuchera, isivumelwano lesi sikhipha imigoqo yokuthengiselana, senza ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika kube lula.
Lilo iqiniso, kodwa abazoqala ngakho ukuthi bazadinga ungama-goods services okulutshwane yokuthi bangazama ukuthi baqale ngawo, ingaba yithukela, ingaba yi-fertilizer, ingaba yi-cement, bazadinga ama-goods abazathi sizaqala ngalawa. Nxa ukusebenza bazahle bengezelele amanye, kodwa uduko esilubonayo khathesi ukuthi i-economy enkulu kakhulu ku-Africa, i-economy yase-Nigeria, bathi bafuna umandijana, bafuna ukwenza amanye ama-internal consultations. So baye bengasayini, kodwa ngeke wenze ukuthi isivumelwano ingaqhubekele phambili. Nxa kuyukuthi abe-Nigeria bazajoyina, bayajoyina isitimela sesihamba.
Umnumzana Masimba Kuchera uhlaziya ezenotho, sixoxela eseHarare.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso emela izisebenzi kobulawayo iZCTU imanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zazisa ukuthi njengenhlanganiso zisekela uNkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Emhlanganweni webandla leMDCT inhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU iphume emgceke yathi isekela umuntu olandela isisekelo sombuso webandla, ngakho ke basekela uMakhuphe. Lokhu kwaziswe ngomele iZCTU kobulawayo umnumzana Ntando Ndlovu othi bazafeza abakuqala ngomnyaka ka-1999.
Sisa baba chisa, pacha kupe pacha, pacha kupe pacha, pacha kizi kezi pacha. We want to actually say in this series, we are fully behind Dr. Thokozani Khuphe. There is a series, we are going to finish what we started in 1999.
Evumelana loNdlovu umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibheju likaZulu laye uthe usekela uMakhuphe ngoba amagama abizwa ngawo esebuhera okuthi dissident alembali embi kusukela ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi.
Khona kuyana mbona ngazathi kuhlala kudalani uKhuphe esizweni. Kuqakathekile ukuthi inkokheli zizame ngoba izosala yonke lento. Ukufundisa abantu ukuthi hayi singayekela ukuvumelana kodwa asingabizani ngamagama anjani adala inzondo, ngoba mina ngicabanga ukuthi okungenze ngakuya khona la ngikuya insolidarity yokuthi abantu bakithi babizwa ngamagama anjani amabi.
Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFilabusi emele inhlanganiso yeMission to Live Trust uthe bayamsekela uNkosazana Khuphe kungakhathalekile ukuba labo abamelana laye bathini.
uMakhuphe siminda wonye laye ngimele inhlanganiso iMission to Live Trust. Sibona ngani mama uMakhuphe uqonde kakhulu njalo uyasekelwa ngabantu abaningi. Lami nginje ngiyamsekela kulowo mbono wakhe ukuthi athi hayi ngihlukana lani kulokhu ngoba lephula isisekelo sombuso.
Ezinye inhlanganiso ezingenela umhlangano yiSite, iBupra, iWild, iNYDT, iSDF lezinye ezehlukeneyo, amabandla aphikisayo labezenkondlo ezehlukeneyo kunye lengatsha zeMDCT ezisuka kobulawayo iMathebeleland North leMathebeleland South. Ibandla leMDCT laqalwa izisebenzi ngomnyaka ka-1999 imanyene labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo. Bathe sebekhathele ngabantu abephula isisekelo sebandla mahlayana bethi bengaqhubeka bethule bengakhulumi kuza kuba sengathi bayavumelana lokwenziwa ngezinye inkokheli zeMDCT ezilale nkethabe chabi. Ngimela iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bahlangane lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa namuhla wacela ukuthi babuyele emsebenzini uhulumende sazama ukulungisisa izikhalazo zabo. Kodwa odokotela laba bakwalile lokhu bathi bafuna uhulumende abengezelele iholo andubana babuyele emsebenzini. Odokotela abasebenzela esibhedlela zikahulumende bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwalenyanga besithi bafuna ukwengezelelwa iholo kanye lama-allowances. Lanxa uhulumende esithi ukhangelele ukuthi odokotela babuyele emsebenzini ngemva kwenkulumo zanamuhla. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Mxolisi Ngwenya, utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusoze kwenzeke.
Ulife Talk lamuhla sihlolisisa ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Uza kwenzakalani kubandla leli na?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia ubike ukuthi kakacabangi ngokuguqula isisekelo sombuso ukuze enelise ukuncintisa kukhetho oluzayo. Uthe ebuzwa ukuthi uzanqondisa na eminyakeni eyisithupha elandelayo, ubizwa wayehle wathi abantu bafuna abuse aze abe le minyaka elikhulu na.
Okuphuma kukhetho lwakule Russia kuveza ukubana umongameli Vladimir Putin usenqobile. UPutin sekhangelelwe ukubusa okweminyaka eyisithupha ngemva kokuthola usekelo lwamavota isilinganiso sokungamashumi edlula ayisikhombisa ekhulwini.
Izakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni lapho kungafinyeleli lulwa ngenxa yobubi bemigwaqo zamukele ngenjabulo inhlelo zempilakahle ezokuthi bathole usizo kungekho nhlawulo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso e-Lions Club bemanyene labe Zimbabwe Diabetes Association bathi kungalesi sizathu bekubona kufanele bafike kulezi ndawo behamba labodokotela abazinikeleyo ukutholisa usizo lwemfundiso lokuhlolwa kungelanhlawulo. UNkosikazi Sonile Nemaoko wasentanga esigabeni sezakha ngomunye otshengise ukujabulela lolu hlelo lokuhlolwa kungelanhlawulo ngabe Lions Club emkhosini owenzelwe esibhedlela esindala seMashoko Old Mission Hospital eBikita South.
Lapho esikhona isibhedlela siyahamba almost 27 cases. So umntwana angagula ebusuku yebo amaklinikhi akhona but iklinikhi eseduzane iba noncedo esibhedleleni ezinkulu. Leso into futhi sibile sikhala ngayo lathi ukuthi ngezibhedlela ziyaba seduzane. Njalo isibhedlela namaklinikhi akhona abe le doctor ohlala duzane khonapho.
Kwasekelwa unkosikazi Consilia Chikwariro waseChikwariro Village khona eBikita South.
Esibhedlela ngilamaklinikhi lapha kungawungelamali yokuthi uyelatshwe indoda engasebenzi kunzima. Bafuna imali. Akhona mara akachana. Mashoko ngiko kungcono.
Ukuba khatshana lakhatshana kwala makilinika lezibhedlela, unkosikazi Chikwariro uthi ufisa ukuba ngabe uhulumende uyakulungisisa hatshi ukuthembela enhlanganisweni ezizimeleyo.
Ngifisa ukuthi lina elibuye ngapha licela lisendele amakliniki ukuthi lathi singadakela kulabanye abadubekayo abangelawo umuntu ozabasiza ukuthi noma ungazikanda bazayelashwa ngani. Lisifakelani amakliniki ukuthi i-hospital iyadura iyabe ifuna imali, into yonke ifuna imali vele.
Umgcini sihlalo wesigaba sesithathu senhlanganiso ye-Lions Club, uMnumzana Cosmas Chisale, ulandisa ngokubenze baphatheke kule mikhankaso.
We used to have four pillars of service.
Besiphelela kuzigaba ezine kuphela kwezokusebenzisana kwethu loZulu. Lapho besikhangela uhlangothi lwabasakhulayo, uhlangothi lwawusiza ngesikhathi sendlala, sikhangela uhlangothi lwawusiza abalenkinga zamehlo kanye lauhlangothi lwezemvelo. Yizo inhlangothi ebesiqondana lazo ekusebenzeni kwethu, kodwa sesingezelele kizo. Lizonanzelela ukuba isifo sechukela lemvuzane sekuyikho osobulala abaningi. Kungenxa yalesi simo abehofisi yethu mhlaba wonke bekubone kufanele singezelele uhlangothi olubalisa imvuzane ehlasela abantwana lesifo sechukela ekusebenzeni kwethu lo Zulu oswelayo.
Obona ngezokukhulumisana lo Zulu enhlanganisweni yeZimbabwe Diabetes Association, umnumzana Simeon Jamanda uthi kulusizo ukuba uZulu kakhulukazi emaphandleni esengothembele enhlanganisweni ezizimeleyo sikhathi sonke, ikanti akumelanga kube njalo.
What I've seen is people here value their health more than anything else.
Isifiso salaba bantu bekuyikubana babonane labodokotela ngoba bayasilela lapha emaphandleni. Ukubona lawe ukuba lokhe bebhodabhoda ngoba bengafuni ukuyela, bengazangi babonane labodokotela. Bebezobuyela ngoba isikhathi sesihambile, kodwa iqiniso ngelokuthi bebengafuni ukubuyela emakhaya bengazangi babonane labodokotela. Akade bekufuna nje ikuzwa ukuba odokotela sebekhona bese betholiswa lolu sizo abaluswelayo.
Lesi simo uJamanda uthi kumele silungisiswe nguhulumende anakekele impila kahle yabantu bakhe ngoba kungumthwalo wakhe.
So I think this is a very big challenge that the Ministry of Health.
Ubona kwami le inkinga enkulu okumele abogatsha lwezempilakahle bayilungisise ngokuphangisa, batholise imali kuzibhedlela zemaphandleni lapho zivele zilutshwana khona, atholise njalo imali yokusebenzisa ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwezokuzivikela kwimikhuhlane evikelekayo. Kusize kakhulu ekwehliseni abahlaselwa yimikhuhlane, uphathise uhulumende kwezokulondoloza imali lempilo yabantu.
Abakho odokotela kulezi zibhedlela okusuka kube ludubo oluphindiweyo lapho abantu besiyadinga usizo lokwelatshwa kulezo zibhedlela lamaklinika. Lanxa umbiko ohlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngomnyaka 2012 olwe-National Census luveza ukuba isilinganiso phose amajumi ayisikhombisa ekhulwini zabantu elizweni kungabahlala emaphandleni, lokho isilela intuthuko kulezi zigaba ogoqela kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeLupane zithi ukwehluleka kukahulumende ukwakha isibhedlela esikhulu kulumango sokuzibangele ukuhlupheka okukhulu ngenxa yemango emide okumele zihambe nxa sezithe zahlaselwa imikhuhlane edinga odokotela abezinga laphezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ukwakhiwa kwesibhedlela lesi kwaqala ngomnyaka ka-2004, kodwa kuze kube lalamhla uZulu esabelweni lesi usebenzisa isibhedlela se-St. Luke's eLupane, kuthi abagula kakhulu baya koBulawayo. Umnumzana Colin Dube oyisakhamuzi saseLupane uthi bafisa ukuthi isibhedlela lesi siphele ukwakhiwa ukuze benelise ukuthola usizo kiso.
Kulesibhedlela lapha eLupane esaqalisa ukwakhiwa ngo-2004, i-provincial hospital. Sikhangelele ukuthi uhulumende nxa engayenza i-budget allocation isibhedlela lesi siphele, kwenze ukuthi lade njenge-province benefit. Kulesibhedlela phela esisebenzisa i-mission hospital e-St. Luke's kayisiphathisi kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi uNkosikazi Dudunyathi uthi abala sibhedlela bathembe iSt Luke's, kodwa layo vele ilodubo lokuswela imithi.
Thina lapha eLupane siyele sikhalazo sikhulu kakhulu ngoba asila sibhedlela. Isibhedlela esiqonda kiso yiSt Luke's Hospital, kodwa usingumangwe njalo futhi silezindleko eziningi. Uthi siye khona kumele sigade futhi sikhangela abantu abaningi vele from eLupane. Isibhedlela sona lesi lanxa umuntu nxa engahamba, nxa engarefer, sesiyaphambili kuba nzima ukuthi khona sihambe njengemuli sesiya khona ngale. So silesikhalazo kakhulu ukuthi nxa uhulumende lo ongende omusha nxa engabuye ezosiqedisela isibhedlela lapha eLupane, ukwenza ukuthi singabi baningi esibhedlela esisodwa.
Ilunga ledale lephalamende leNtumbane ohlala kukomithi yezempilakahle umnumzana Dingilizwe Chuma uthi njengephalamende abalalwazi ngesibhedlela leso ethi bazaphenya ukuthi kuyini okumisa ukwakhiwa kwaso.
As a member of the portfolio committee on critical care, bengalalwazi olugcweleyo ngalesi sibhedlela. Uzwile ukuthi sesileminyaka eminingi sikufoundation level njalo ifoundation yakhona nayo isidilikela, but as a health committee we are not privy to that information. So kuthi-ke njengecommittee health ukuthi sikhangelisise ngixwayise u-chairperson we-committee to talk about about that hospital nayibhakale lo lwazi, bese sibonisana ukuthi mhlawumbe si-find out ukuthi why silokhu esiku-foundation level ama-provincial hospital akula. So kuyadingeka ukuthi lesibhedlela sakhiwe sisevise uluhlu lwe-Matabeleland.
Izabelo zeMatabeleland North kanye leMatabeleland South azila zibhedlela ezinkulu eziqondane lezabelo ama-provincial hospitals, kodwa zisebenzisa izibhedlela zama-district ezingelamandla kanye labodokotela abakhangela izabelo. Ngenxa yalokho, abahlala endaweni lezo bathi kunzima kakhulu ukuvakatshela izihlobo zabo eziyabe zilalisiwe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi linqotshwe okwakuqala kumncintiswano wokudinga amazwe azabe yaphatheka kumdlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo, lapho litshaywa ngama-wickets amane liqembu le-West Indies lamhla emini. Intathezi indaba ithiyeze midlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liye liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithoba mnembili lethoba mnemunye 289 lilahlekelwe ngabadlali balo bonke, kwathele West Indies seliphendula lenelise ukuthola amaranzi angamakhulu amabili lamashumi ayithoba mnemunye sekusele amabhola ayisithupha oba liqede ama-overs alo angamashumi amahlanu njalo selilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Limpumela itsho ukuba iqembu le-West Indies yilo eselindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomela eyisithupha, kuthi leZimbabwe lehlela ahlala endaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Omabili lawa maqembu alakho uba yiwo angafinyelela ukuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo nxa enganqoba emidlalweni yawo yokugcina. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uGraham Cremer uthi ulethemba ukuba baza kufeza lokho.
There will be a bit of pressure. It would have been nice to come out on top today and less pressure.
Aluba besinqobile namhla besizadlala umdlalo wethu okugcina sikhululekile, kodwa akusenzakalanga lokho, yikho ke akusoze kube lula emdlalweni wethu okugcina, kodwa sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi sihle siqale umdlalo sisidla amahabula.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele-United Arab Emirates emdlalweni walo wokugcina wesigaba se-Super 6 ngolwesine, kuthi ele-West Indies lona lizadibana lele-Scotland ngolwesithathu. Amaqembu azaphutha imidlalo ye-Super 6 esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azakuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba, ikanti azancikilana njalo kudingwa uba yiliphi iqhude elikhulu kulimidlalo eqhutshelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuphela kazinja uthi yena singamandebele ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Uluhlu lwamabizo abantu lamakampani abikwa akhupha phandle kwelizwe izimali ngokungekho emthethweni zifihlwa lwethulwe lamhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa olubhekise kwele Rwanda ukuyasayina isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe abensundu ese-African Continental Free Trade Area.
Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.